odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana umnanga kwanguba niyo wehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lo lungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu bezimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi kukhulunyiswane kubizwa abantu abathembakala abanjabo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa akho ekudlaleni. Baney'ngabo ezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hhayi ilizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa nguPresident Chamisa okwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa ukuwakhulumisana labo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo esithi kabazame ukuya yazisa uMnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumphumela yokhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani uMnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni le ntathelo izindaba izolo. Kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye kuhamba kuhle. Angazi ukuthi abantu bayabedinga uPresident Chamisa ukuthi abe ku-press conference eyebandla ngaliphi. Kodwa ngithi bekukhona isikhulumeli sebandla. Ibi-press conference ye-MDC, ibingayisiyo press conference ka-President Nelson Chamisa. Ngalolu hlobo angiboni ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo. Lukhulu udubo olutholakalayo kakhulu kuntatheli izindaba nakuZimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kuyo yonke indawo. Ulo msebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe owokuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha nalapha nalaphana. Abantu bamfuna yonke indawo. Siyazi ukuthi abantu bayamthanda kodwa ngumuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo.
Engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini?
KuNumzana Mnangagwa lokhu leZANU-PF labe ukuthi bakhanya ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise indubo ezisebizweni leZimbabwe njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangela umkhonomi weZimbabwe. Ngiyazi ukuthi kungansuka ezingangaki kuzabe amagesi azaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu ngoba ngizwabethi kulamahungahunga ukuthi bazacitsha i-Kariba Power Station. Ukuthi kukhulunyiswane kulungisa indaba zomkhonomi ngokushesha kungaba kuyinto eqakatheke kakhulu kumuntu ozithi kumkhokheli welizwe. Kufanele ikusasa libe ngelimvulamehlo abone kahle achi luvivi.